Yimbongi leyo uZulu esamukela umkamongameli endaweni yamabhizimusi yeMathaga eMberengwa esigabeni seMidlands. Unkosikazi Mgabe ukhumbuze abantu beMathaga kanye lenkokheli yeZANU PF ukuba ingaziyengi kulabo abafuna izikhundla zaphezulu becabanga ukuba kuzaba lenguquko emhlanganweni ozakwenzelwa eVictoria Falls Work Conference ngoba ungasi wokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli. Wengeza ethi usebenzela abasekeli bakamongameli sikhathi sonke ngoba kumele enze njalo njengomkhokheli wohlangothi lwabesifazane lweZANU PF, hatshi lokho okucatshangwa ngabanye ukuba ufuna ukuba ngumongameli. Wembe phansi umkamongameli ukuba akayikulibusa leli lizwe uMnumzana Morgan Tsvangirai okhokhela ibandla le-MDCT njengoba umkakhe umongameli Robert Mugabe kunguye kuphela owakhethwa nguNkulunkulu ukuba abusele eZimbabwe. Uthuke owake waba yisikhulumeli sebandla leZANU PF uMnumzana Lugare Gumbo odabuka esigabeni seMidlands lapha akade khona embeka umlando wokuba ngumthengisi ethi wahlamukela ibandla njalo engumthengisi njengalokho ayevele kwenza kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko ilizwe lingakatholi uzibuse. Bezebo babili lamhla ukuzangena lumhlangano abasekeli bakamongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa lophelekezela Mphoko. Umphoko onguye owethule unkosikazi Mgabe emhlanganweni lo uqale ngenkulumo yakhe yokuxwayisa abasebandleni lakhe abalenketha yabechabi ukuthi bachiyane lakho.
Sezwana bantu bakithi, yekelani izinto ezingela ngqondo. This country was fought for by amaZimbabwe thina la wonke lani lonke lakhona. So leave that thing yokuthi lo umvitori, lo umkaranga, lo umzezuru, lo leave that thing. This country was liberated by Zapu and Zani. Sezwana, aliliberatwa umkaranga, kumbe umzezuru, kumbe umdele, no. Angithi.
Wethukile uZulu kancinyane lapho omunye wabasekeli bakamongameli uMnangagwa ephosise kancinyane ekwenzeni islogani ethi phasineza sorry pasine MDC. Ubekhatshwe indodana yakhe unkosikazi Mgabe uMnumzana Russell Goreraza owabele izalukazi ukudla lesepa njengalokho akwenze emhlanganweni wempare izolo. Umkamongameli wenze asejwayele ukukwenza sikhathi sonke nxa ethe wethekelela izigaba emihlanganweni yakhe ayiqhubayo elizweni ukwabela uZulu weMathaga impahla yebalisa amatraktha, ukudla, isepa yokuwatsha, amafutha okuphekisa, irayisi lezigqoko ezindala. Uphethe inkulumo yakhe unkosikazi Mgabe ngokucula ingoma yokholo eyahlatshelwa ngumhlabeleli ogama lakhe nguTekshua Zamancube leqembu leWorship Addicts. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.